esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebone ilizwe bephatha uzulu-utshapha njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence thina sibona ukuqakatheka kwayo. Ngoba singaqakathekisa i-independence kuyaphandle ukuthi sesiqakathekisa bona abathi vala impi. Laba abathi vala impi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe, sokutho ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasaboni ukuqakatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line. Thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo, ukubusa kwangikhona kuhlukile ngoba ababusi yibo abazibusayo, thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibhenefithiyeyo njengabantwana abancane, njengentsha, njengesizwe. So i-significance ye-independence elanga lezibusi kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona nokuzinikeza okwenziwa ngabalela uZibuse.
Ilanga lokuthakazelela uZibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula, njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uZibuse wabatsha usekhatshana njalo leli langa alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga libaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga iZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo, esingathi kuzibusa okugcweleyo ngoba ubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle, akukho ukuzibusa lokuyana, kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu, kodwa sisiya kubuswa ngumuntu omnyama. Ingakho akula sisindo ukuthi kuthiwe sisakhululeka, thina silokhu sisa bangezela ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhu kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamatshumi ayisithilagalombili ilizwe lathola uZibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. UMnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa e-National Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.